ubuhlungu kakhulu ukuthi eZimbabwe ilangalele lifinya ngesikhathi lapho bonke ababalisi beZimbabwe bekhalela umsebenzi, kungase ukuthi lokhu bakwenza ngoba bengawuthandi umsebenzi wawo kumbe bengafuni ukufundisa abantwana. Sizathi kunanzelele ukuthi ama-World Teachers Day lilanga lokuthi abantu bethokozelele ukuqakatheka kwemisebenzi eyenziwa ngababalisi njengoba kuyibo abakhangelela ama-students. And sengathi sananzelela ukuthi ilanga leli ele-World Teachers Day baliqakathekisa ngoba uteacher enguye oyisibane se-community, se-society. And sithi umbalisi makunjalo kunguye okhanyisayo, kumele abe nguye ophambili ekudingeni ukucakulula ubunzima obukhangelelwane lababalisi. Thisha kumele kubhadalwe kuhle, thisha kumele be-motivated. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe akubone ukuqakatheka kokuthi imali eholwa ngababalisi, i-rooster purchasing power, akube isalari ethengayo.
Kuyini elikukhangeleleyo lisiya emhlanganweni lo?
Sikhangelele ukuthi thina singababalisi inkolo yethu ibuyele kulokhu esasikuhola ngo-2018 October. Sinikwe isalari e-equivalent to $550. Kunye sikukhangelele njalo ukuthi thina njengababalisi silinganise lamasotsha, and imali yethu ma beyilinganise lamasotsha kumele bayibisele emuva, bayi-backdate to isikhathi lapho amasotsha aqala khona ukuhola inkolo eningi kule yethu thina babalisi. And sithi imali le isalari loba sesiyiphiwa ayihambelane lokuthi umuntu yena vele ukhwalifaya okunganani. Abale-degree ababhadalele ukuba bafunde kwaze ba-20 degree.